soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani zolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-8 Mhlolanja 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ephalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chamangu lamalunga la.
Sithi silihamba lobaba uChamisa sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela.
Abanye belokho besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokeli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa yisichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa yisichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange.
Kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina njengabahlali bakobulawayo ukusebenza kwakhe siyamphakitha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ephalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chamangu lamalunga la. Amalunga edalela ephalamende awebandla le-CCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chamangu. Kube lelinye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Chamangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uHlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa yi-Veterans Activists Association of Zimbabwe, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activists Association of Zimbabwe ethungamelwa yimi umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa kobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uChabangu yena ethunye izilani uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugala ndaba loChabangu ngoba uChabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba u-ED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iPhalamende leSenate lamajaji abazange bakuzwe. Yikho-ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lina lithi kwenziweni?
Sithi silihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. uChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa kuza hamba njani esithi umhlahlandlela yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani abanye sebesenza imhlangano lapho lalaphayana abanye sebeziphi izikhundla abanye khathesi sebebanga ihofisi yakobulawayo bona vele bengalaba ama elections akobulawayo iby election sitshengisile ukuthi ngubani olabantu nguChabangu yizanu mbe nguChamisa uChamisa ube lamantu abaningi abahambe bayavota bathengisa protest vote abangama spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu gabakaChabangu lama independent yikho thina sithi abantu bangaxokozeli gabalalele balandele ukuthi uChamisa obaxwayisayo singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama disciples lakhe abafundi bakhe emdlane enyuke esiyezulwini basala bedanile kodwa wabalaya wathi singadukiswa ngama false prophets kuzaba laba prophet amanga aza kuthi intaba suka iye laphani suke kodwa khangelani izenzo zabo namhla lokho amanengi baduhile bayakhala ukuthi uChamisa sebekhala ngoChamisa kakhulu sengani nguye sebhidlizilizwe senekhohliwe ukuthi kulo muntu oyiphephetrator owaceda abantu ngegugura hundi lanamhla lokho enjalo sebekhohliwe siwe yikho sina sithi njengama veterans lama activists sibambe likantulo elikaChamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani yikho sithi phumanini chayani zifuba lingenzi sengani selifuna ukuthengisa ngoba khathesi abanengi sebedinga imali yegazi labantu
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela amafasibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla lesiCC ethiwa iVeterans Activists Association of Zimbabwe. Abanye belokhu besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UColtard wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe isinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma ukufanayo athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhluphe silalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa nguChamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abaningi eZimbabwe ukuthi uChamisa angakhwehlela bagijima basaluthi. So uhluphe silalo ngabo MP labo council labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni sehlulekile ukurana kwinto kwakhe lokho ayezama ukwenza sokudilikile seqalisa okunye okutsha so abantu asebelandela uChamisa bakhohlwe ukuthi bavotelwe ngabantu so uhlupho lukhona yokuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6000 ivoti yabantu abangu 6000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavule elinye ibandla sokumele ngikhohle ngabantu bonke bona abangu 6000 nilandele uChamisa umkhuhlane wona lo owesichamisa lo uzaphambanisa ilizwe ufana lomkhuhlane esawubona ngama 1980 umkhuhlane kwakuthiwa yimgabe chetechete abantu babesigida besithi imgabe chetechete one party state ilizwe lisonakala abantu besifa ngapha Tebeleland abantu besithi mgabe chete chete lakhathe sisila abantu abazithi bay opposition abakholwa ukuthi chamisa chete chete isichamisa siyabaphambanisa amakhanda so uColtat wenza into enhle kakhulu ukuthi alalele abantu bakobulawayo abamvoteleyo kungenani lokuthi uchamisa usekhwehlelile kumbe uchamisa usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela so umnumzana uColtat ngomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakobulawayo abamvotelayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu oyedwa lo ukuthiwa nguchamisa
engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho
okwaqala njengoba ngishilo ngaphambilini nithe mina umnumzana uColtat kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwachamisa labantu bakobulawayo yena umnumzana uColtat wavotelwa ngabantu bakobulawayo akavotelwanga nguchamisa so nxa kuyukuthi uvotelwe nguchamisa kahambe lochamisa wakhe kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu oncomekayo siyabona idolobho lekobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto so simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu kuthiwa ngesilatin vox populi vox dei so kuqakatheke kakhulu ukuthi alazwe ukuthi ilizwe labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likankulunkulu so uthi umnumzana uColtat mina ngimkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uchamisa lezinto zakhe lama-tantrum akhe uchamisa uzabe lokhu etshintshe siba yi-blue green yellow red black etshintshe amakhala esenzale umnumzana uColtat ulelungelo eligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo aqhubeke i-5 year term yakhe ize iyephela imkhuthaza mina khonokho aqhubeke senza umsebenzi wakho oncomekayo kodwa nxa laye ngadicayida laye ukuthi alandele abanye labontontabo uthi othathekile imota zabantu labeyana othathe wese sileqiniso lokuthi kunext khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele
alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uColtat akumelanga asuke esikhundleni ngoba isenza umsebenzi obukekayo sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eye-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ivele ekhetha laphana kakusiki ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu owayenqoba abanye wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu alo indoda eyazingezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kulihloya so abantu bakobulawayo bangukhwabisa kakhulu ngumuntu othi ayisebenza kuselezinto zakazeki azifike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kasiye nalo muntu ongumtamo kayigobi njengalaba abanye sasibe labo ukuthi umuntu engavela ngena esikhundleni sese siba yimpuna kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisivile ukuthi sigodini laphana imisebenzi yalwa lokhu unganti uyansaro usungani usukhanye ukuthi uyangazi ungangihamba kwaphala amashedi akhanya nakhona kukuthi nje sekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela bonke khona ukuthiyana yizinto esithi thina nga umuntu ongumkhokheli lesizihlangeleyo
kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandla elifanayo besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo ukubona njani wena lo
ngeke sibe kwazi ukuthi unike ithuba elinganikwa abanye kodwa sikwaziwe ukuthi uColtat ngumuntu okliye nxa isebenza ukubeka kube kliye ukuthi ufuna ukwenzani njalo uzakwenza njani so kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenzele management ye-council asebenzele amanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisi i-politics kakhulu ogidimisi ukuthi i-ofisi yakhe kumele iyenzeke ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusona la esikhathini esiye ngumuntu anongelandaba ukuthi kubuye uminista kumbe kubuye ubani ovela kuthi pibandle umuntu anozitshela ukuthi ngase nguleyo ofisi kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa eyinkokheli engumeya kakumele azidimise zomba ngazo kodwa kumele agidimise ukuthi uphilise idolobho lakobulawayo yikho konke sikufunako abantu abangantu abakukhwabisa ngoColtat lanxa wayeku-opposition so abantu akumele abawukhangele kathesi ukuthi ngoba sengumeya ivele nguminista wenelise ukuthuthukisa imfundo wathenga ama-facebook uphose izikolo zonke zaba nama-facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe lokhona lokusebenza kuhle ngama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko
siyabona ibandleni lakhe kungana kuhambi kuhle akusoze kugcine kumphambanisa yini
ukubhaleni kwakumbiko wakha ojulileni ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ukubetshile sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo kodwa nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akalandaba lapho ngoba vele ngumuntu walande emzikwapho ezihlaleni and kuliqiniso kuloko abantu bakobulawayo malinanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewine ezela amaprimarona labana kaziyo David Coltart kodwa ngenxa yokuthi andale sifiso umuntu ozaba yi-city father i-city figure bahamba bayamcela iliqiniso elikhona lonaleli ukuthi wacelwa njalo wayesithi yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile so nxa kuyukuthi abantu abasamfuni hhayi uzabuyela ngokuthula emzila ngoba wayevele esitheni selungele ukuthatha ipensheni yakhe sezithathela ipensheni yakho sezikholisele kuhambe bhoda labantu abakhe so khonokho yiliqiniso elikhona ukuthi udavid Coltart bekungeneni kwakhe laphana lanxa wangena ngebandla kodwa iqiniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakobulawayo abasebekhathele ngokuthi ama-layers ayefakwa iningi labo ngabantu abancane abafike laphana bengelalutho manipulated by management ngoba baye bengelalutho bengabantu nje abasafuna ukuthi labo bahlafuni kube sokufika lula ke ukuthi babagwenxe babenze lokho abafuna ukwenza khona.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association.
Ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yandibingelela labalaleli mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 lakuma-social media uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamaski asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini umuntu wabuza uchamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini uchamisa wathi cha angimazi akula sikhundla esinjalo ku-CCC bama khonapho abazange beqhube umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla uChamisa wazachasisa so uChamisa ublenywa uChamisa ufundile wahlala embuzwe kafanani labo phugeni laba bathi nxa bekhuluma ukuze selithi ye ngihamba ngathatha igazi ye mina ngifundisa ubani ye yimi ngihamba ngamela ubani ye yimi nga nxa ubuzwa hlala endabeni obuzwe khona ungathi yona usilandisela isitori esingasidingile singafuni vele ukuba le ndaba lasho so uChamisa wahlala embuzwe njengomuntu ohamba esikolo so uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele uChamisa kayabuhlobo lochaba kathesi barikholile abantu bathi bona bamele abantu bemandebeleni abantu bemandebeleni bahlume angeke beze bekuthi umuntu osuke emaswini bakhipha uphashi indebele ekhadropark lapha babisa uChiro ngendaba zokuthi bebethengiwe yiZanu PF yikho ningakazela bona even irally yabo phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign abazange bekwenze lokho bachaba hambe emavule barecall ukufa bathe berecall ukufa befuna uScott angene abazange bafake icandidate ukufa bathethe becampaign umfundisi wemavuku ufile ngenxa yerecall eyenziwa uchaba lo phugeni namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandana umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandana phezu kaphugeni base phezu kaphugeni labo chaba namhlanje uphugeni abuye ethi muhle inhliziyo zethu zithonda ngento abayenzileyo bona bedengisa amasisi kuzanu phiwe bebuye bekhale futhi ngochamisa anti bebebona bekumele bewine iBulawayo phela bebefuna ishona futhi lizokhampena koBulawayo
Studio 7 ngajabule audio yami ngingafiki ngicela kali bebisemakhubu neplum makhubu eplum audio yami ingazwakala kulabantu laba abaholisa abantu kudla kuwadi special word sivini abantu abaningi baswele phansi abanye bakhola imali le ekuthiwa igundu abanye ba uwelvini yanqeziyachiya abantu abaningi indlela yabulala abantu nikele liqongosele bona abakhulu bekuward 15 special imanga abantu bakufa indlala la babaqala bechiya abantu abaningi abantu befa indlala
Studio 7 siyalibingelela basakazi be-Studio 7 ya sikhuluma ngendaba kaSengizo Tshabangu uthe bemtshela lapho eqinisa ikhanda abantu bemtshela ukuthi we usebenzela izanu li-ejenti lezanu neqinisa ikhanda eqinisa ikhanda okwamanje kusobala ukuthi kade liyi-ejenti lezanu PF uyithengisile emathembeleleni nje yonke uyithengisile ethengisela izanu PF uSengizo Tshabangu Sengizo Tshabangu lo vele ungumthengisi omkhulu ungathi ungalabalandeli wena ufuna ukuhamba ulandeli ungena labantu abayi-2 ukhampela labantu ababili futhi ulabalandeli ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uthamisa ngeke amisana nothamisamisa ulabalandeli uSengizo ngumthengisi ubezodiliza i-TCC uSengizo vele usiya ngami kadingakale abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke wayesithi uthamisa ufaka abantu ngendlela engasiyo ubhadala njani indawo leyo uzikhokhela kanjani uSengizo Tshabangu
Studio 7 ngalivuka njani yayisibonge lapho izindaba ngokugande yayisizwa loba botizaphu yokufanele isapoti ukuze ithathe ilizwe kanti yehlule kanjani kwaleso sikhathi ukuze ilithathe isiza kufuna ukuthi isapoti manje ilithathe iza kugwanisa na wayingakugwanisanga ekuqaleni vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa yizaphu kufanele ilithathe kunapho ekuqaleni okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni ivele iqala iphathi hayi baba hayi izaphu yehluleka ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni uyithatha kanjani ilizwe wena owayenza i-unit nomuntu owakubulalela abantu ayekela amabandla amanye ezame iplan yakabayenza izane izaphu yehluleka sibonge khonapho kwakukala
Studio 7 yebo linele sethulela iindaba zethu ezinhle ezimnandi ezizwakalayo yini izimbabwe lapha ngasikhuluma hayi radio zethide sisitshele okungayisikho ngibuye ngikhulume ngalo ubaba othese kuzanu kabizelwanga ukuzofakaza ngoTshabangu kathi ungena ngaphi kahambe kuhle uzanu ma esethengekile ukuthi ukristu uyosibanda uthi uthengiwe vele kuyathengeka umuntu wakhona so sebonge uyawumani into engekho ukuthi sesitshela ngoTshabangu lothamisa ungubani ikwakulande konale kuzanu hayi kazibambe into eyenziwe ngoTshabangu ngayithakazelelwanga abantu laya ngazifaka emanyaleni seyibona izani isilane kuhle namhlanje njengoba lokhu isincindezeli siyapha ithithi kwenziweni manje hayi ihlobo zami lingakulahleka hawu kusasa lizabhayiza lanini sicela lisixolele thina abantu aliboni ukuhlubu esibukhangeleyo lokhu elisithi kuyalunga sezifile
Studio 7 linjani kanjani ubaba lo uthubuyela kuzalo lo so MTCT sebevele sisebenzela izanu MTCT sebedestroy MTCT sebebuyela kuzanu PF ahambe kuzanu PF khona kanti ngabo sitshela thina ukuthi ubuyela kuzanu PF asihambele kuzanu PF khona kanti ngabo sitshela thina lokhu sitshelela ahambe ashana le
Studio 7 siyabingelela sisesibamba umlomo lo baba lo kuthiwa ngumkhombeni kuthiwa ngudivembe kuthiwa ngumkhombeni kuthiwa ngubani wena baba wena mthengisi wena fika kahle kuzanu PF lapho bakubingelele kahle hlale khona lande khona wenze khona lokho okulande khona lapho ngoba vele kuyisihlebe sephathi nje yenza khona lokho okulandileyo khona kuyekele ukuqalisa ukuthi ye i-TCC uTshabangu wathi ufaka izinto ezingazayo ongazaziyo fika kahle kuzanu PF usebenzele izanu PF le oyilandileyo lapho hayi ufuna umkasi ukuhle ukuthi uba yimpimpi kuphumelazo ngapha susiyazisa khona ngapha yo hayi wena vele umuntu ongambona ehambe ebhode ngamabandla phezu kweminyaka engaka u-opposition party wawuvele uthiyeleni kuzanu PF ngoba yayivele ikhona kufonya leyo i-opposition party ngo-2019 namhlanje sungikhona sungose ukuphuma sukuyela kuzanu PF awuziboni vele ukuthi uliphici likababa sicela ukuthi vele ungalilingi vele usisukele ungalilingi usisukele nabantu abajoyine izanu vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe so phezu kokubana kwezikhulumo ezingaka uthi ilizwe lonke umhlaba wonke ukhathele ngezanu PF wena ngikhona ukuphuma usiyayijoyina rape. If you use all the numbers of Chicago, who couldn't go to the air, which have a way as well, we have triple C when our call. Mobile hour, we have a triple C, empty CT. I sugar, I can sugar when I have a little bit of sugar. There is only a little bit of sugar and sugar and enters like Kondalana, who could mama, who follows the court. Who's all two pack or apostle who's one shall puma and footage of Pumalas.
I am a man.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Nesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, singakangeni kwezemelika, lilalele emsakazweni we-Studio 7, sisakaza sise Washington DC. Singene ke kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alithumi lasikhombisa, i-17 billion, nxa kungela ngxenye yemali ezakuya kwele Ukraine ukuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine le-Russia. Ibandla lamademocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi iAmerica izawubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine le-Israeli, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengeyela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje, kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerica yabisizibona ngani yona yiyo layo yehlulwe iRussia. Ngibona ngani imali ziza kuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njoba sokungasela leader we-party yokuthi yama-Republican Party lapha e-Congress, u-Speaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lo muntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela, kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia, mbona ukuthi mangavuma ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington, Washington State khonapha kwele Melika. ¶¶
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilalo besilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliament yawebandla le-CCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Tshabangu lamalunga la. Abanye belokhe besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.